Bele.
Vuka njani mntwazi omuhle, siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhla umvulo mhla singamajumi amabili lambili kuNtulikazi 2019. Igama lami ngu-Gift2. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezesityuet isekela ababalisi abafuna ukuqalela umsebenzi.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana lo-employer wayo ngendaba yeholo. Iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo.
Abantu abaningi lokhu bethithibele koBulawayo ngokuzama kwenkampani yezisa ukuthi idilize imiphongolo ephehla umlilo kagesi.
Wena nxa uzabona iloja elisendlini yakho selidilize izindlu selinokwakha indlu katsha, lingakutshelanga wena, kungathi umuntu e-right khonapho.
Zalethulela kucatshwanga ngabantu ngokumele kwenziwe ukuze idolobho lakoBulawayo lingabhidliki. Kulandela ukumiswa umsebenzi kwesikhatshana kwamabhalane uDawukiyana.
Yebo, kambe bakhethwa kuma-constituencies, kuma-wards lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-ratepayers.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isekela ababalisi bafuna ukukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Umnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele weZCTU, uthi amalunga enhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe alilungelo lokutshengisela emigoqweni kusukela ngomvulo uhulumende aze akhuphule iholo lezisebenzi. Ababalisi bathi sebethola munye ngamunye amakhulu amane amadola, 400 Zimbabwe dollars ngenyanga, selokhu uhulumende wavimba usetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Izisebenzi zikahulumende ezinikwe amakhulu amane amadola ngeviki ephelileyo ebizwa ngokuthi cushioning allowance zithi imali le kayisoze incede ngoba sibi kakhulu isimo somnotho kwele Zimbabwe. Zithi kumele zihole inkulungwane ezine zamadola, 4,000 Zimbabwe dollars ngenyanga. Umoyo uthi kumele izisebenzi ziphathwe ngemfanelo.
Iyathuzu ngalesi sikhathi iphakathi kokulisana lo-employer wayo ngendaba yeholo. Iyayincedisa ke ekukhalazeni kwayo ukuze ikwaniseke phela ukufinyelela lokhu ekhalaza ngakho. Asiyo athuzu yodwa nje esinika ke usekelo. Sinika usekelo kuma-sectors achiyeneyo xa bekhangelane loduko lokukhalaza ngendaba zemsebenzi, indaba zeholo.
Singathi ke okwamanje izisebenzi zime njani xa sikhangela ngeholo? Ezithola imali elilutshwane zithola imalini nxa sikhangela iholo ngenyanga?
Iholo lisele ngamuva, liyakhumbula nje ukuthi ngenyanga yezimbili kube zintathu ezidlulileyo, abaningi singathi i-average salary ibiku-400 plus or minus 400 American dollars ngenyanga. Xa sikhangela ke kathesi ukuthi i-exchange rate ikhuphuke okungakanani, sikhangelele ukuthi aluba phela iholo lalo likhuphukile njengoba i-exchange rate iyasukuma, ngoba intengo phela yalandela i-exchange rate. Sibona ke ama-prices akhuphuke okungaba lichumi. Sikhangele ukuthi aluba nje lawo ama-salaries aluba asekhuphuke ngokulichumi. So okade sikukhangelele sikhalaza ngakho kwamanje njengezisebenzi kuma-sectors achiyeneyo, sibakhuthaza ngokuthi kabacele ke i-living wage engaba linani ele-4,000 RTGS. 4,000 RTGS iyophela ehambelana ne-exchange rate eyenziwa kuma-prices la kuma-services ke esihlangana lawo. Hayi khona ke i-400 RTGS le esinikwayo kulezi nsuku.
Yes, ngathi ke uhulumende labanye abaqhathi bathini ngakhona kho?
Abanye bayavuma ke sesibone ke abanye besithi bazazama ke ukukhuphula ke iholo labantu ngokulitshumi siyasijabulisa. Sikhangelele ukuthi bonke ke ama-employers bazakwenza ke okunjalo. Sile sector eyodwa angazange ngiqambe ngegama okwamanje. Esithe khona i-200 yakuqala eholweni lomuntu izamultiply wakhe ngo-10 ibisisengezelela wakhe kumali ayiholayo okwamanje. Sibona ukuthi ke i-good move kayenziweyo ke i-employer we-sector yona le sizamtshayela ihlombi. Sikhangela ukuthi ama-employers wonke ke sokufanele ke benze njalo bethi ke i-400 RTGS le ekhona imultiply ngo-10 ukuze ke kube liholo lomuntu ke. Sikhangelela ukuthi ke wonke ama-sectors azalandela khonokho.
Umnumzana Japhet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezeCTU. Sixoxe laye eseHarare. Uhulumende uthi uyazama ngamandla wonke ukuthi kuholiswe izisebenzi ngemfanelo. Abanye abantu kobulawayo lokhu bekuthele ngokwenziwe inkampani yezesa ebifisa ukudiliza imiphongolo yokuphehla umlilo kagetsi iyenza idolobho leli labizwa ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Iziphathamandla zedolobho leli zivimbe lokhu zisithi izesa kayizange ikhulume nezakhamizi ngodaba lolu. Izesa ithi kumele kubhidlizwe imiphongolo embili engasasebenzi ngemfanelo, kodwa-ke abantu bathaya phansi ngenduku besithi inkomo ingazala umuntu kungenzakala lokhu. Ngasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yezesa ngodaba lolu. Omunye wabathi izesa kayiphathanga kuhle udaba lolu umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF.
Indaba eziphala noma ingaba yinto enhle kumbe yinto embi ayiphathwanga kuhle. Iziphala leziyana ngeziyamunicipality walapha koBulawayo asoze zesa. Ngakho-ke wena nxa uzabona iloja elisendlini yakho selibhile izindlu selinokwakha indlu katsha lingakutshelanga wena kungathi umuntu e-right khonapho. Angithi into eqondileyo yikuthi ena xa iloja lingabona hayi laphana sokuqhenqa umduli liyabiza phela umnikazeni hayi bakithi laba bembona solamakhenki laphana kanti indawo singenziso kuboniswane bezokwenza into eqondileyo. I-vest might have a noble idea ukuthi bafuna ukuthi bavote laphana ukuthi igesi laphana i-output yakhona ingezeleleke kodwa ngamaloja badikade ngamlanga abakwenze bengakhulumisananga lo mnikazendawo. Umnikazendawo ngu-city council yobe lwabize i-city council enama-engineers agcweleyo afundileyo akathi-ke ngahamba ngobeyibonisa ngabantu hayi iziphala lezi senzani senzamakhrek senzindala senzenjani sibonisane kuvunyelwane kuhle. Bahatho ukuthi bona bafuna ukuthaya umthetho emzini ongaso wabo akusoze kuphumele kuyo oluhle khonapho.
Ye, singathi kona vele nxa usukhangele wena kungadilizwa iziphala leziyana kambe ukuthi kungasala idolobho kulokhe kuthiwa kuwontuthu ziyathunqa.
Mina ngokunzwa kwami asingaba yini ikudiza kuphela bantu bengani ta yi-renoveta njalo kumbe ukwakha ezinye okuzezilela kube nelozini imo aphuthi yamagetsi. Kodwa mina ngikutshiwo yikuthi na inoto babeyadini abaconsulti abanikazendawo i-city council ayisibona ngamaloja laphana. Ngakho-ke ababheke njengeloja hatshi bona bababheke ngabantu abona yiyasengomanagement nxa kusengokuthi ona kuyangezelela amagedi awzaeoaathesiyizesokathi akula magedi khonapho so amagedi siyawadinga but asizenzeni ngendlela eqondileni. Njalo sikhangela khonoko wade ukuthi bona sifuna zalo sentimental value zethuna vele kwata kubontuthu ziyathunqa ngenxa yemphongelaleyana.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF sixoxelaye ekoBulawayo. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi sokunezigidi ezedlula amakhulu amathathu $310 million yokuthuthukisa izabelo. Imuli kaMoyi uMorgan Tsvangirai isilahlekelwe ngesinye isihlobo. Umnumzana Charles Wende unobhala jikelele webandla le-MGC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubike lokhu enkundleni yeTwitter. Uthe ugogo uMundwa unina kamoyi uSusan Tsangirai laseko inkosikazi Bimbayi Tsangirai Jaba indodakazi kamoyi uTsangirai isanda kubhubha lokhu kwethulwe ngamaphephandaba ambalwa njalo abika ukuthi uMnumzana Job Sikhala umsekeli womgcini sihlalo webandla le-MTC usanda kubotshelwa ukuthi ubefuna ugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uZulu angene emigoqweni ekhonona ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje-ke soke isikhathi senu ukuthi likhulume lethule kumbe lisitshele ukuthi kuhamba njani lapho elikhona endaweni ezitshiyeneyo ukuthi sizwe-ke ukuthi abanye abantu batheni lamhlanje.
Bandla nasestudio 7 basakazi nabalaleli, ngicela ukukhuluma nje ngipho kancane ukwenza ukuthi ingathathi isikhathi sabanye abantu, kodwa okusalayo into ebizwa nge-local authority ifuna ukubizwa, ifuna ukuphathwa ngabantu abazalwa lapho, ukuthi nami noma usemsebenzini ukwazi ukuthi usebenzela ingakini, uzoya ungabi nokhophe lokuthi wena ugijimisa iholo. Laba bantu abazale bazethi bazophatha isikhundla khona la, bazothi bona bazophanda bazodla, besuka lapho bathathe lokho abakuthathayo babaleke baye kibo le Mondoro. No man, hayi ayisebenzi. Ngisazoyiqala phansi le ndaba. Hayi, okay shap, ayazi kwamanje ayisebenzi indaba le abayenzayo la bantu. No.
Ah, okweZimbabwe kuyadina bakithi. Pho ma uVice President sizalatsha eSouth Africa, why engalatsheli izweni lakhe alikusayo? But more ma kugula omunye umuntu ongenamali ukuze eSouth Africa, uyafa phela eZimbabwe. Because bayazi ukuthi iZimbabwe ayinamithi eyeneleyo lasabezo latshiwe eSouth Africa. Why bengenzela abantu okuhle?
Elinjani lonke Studio 7 ngilibulisa labalaleli abalaleleyo umhlaba wonke abalalela uStudio 7. Lami ngumuntu odabuka eZimbabwe kodwa ngilapha eSouth Africa ngisuswa yisimo esikuleliyana ilizwe. Hhayi, elizweni uthanda uba nzima ngenye indlela ongeke uzuyijabule. Isimo esibi ngempela, ayikho le nto yodebambekayo lencwebekayo. Ngesikhathi uMgabe esusembusweni esuswa amabutho la ngumntankagwa, lama ngicabanga ukuthi hhayi isimo encwe sizoba ngcono, hhayi isimo asikho ngcono elizweni. Sibomile ngempela izinto ngeyindlela ebuhlungu engeke uzuyijabule. Abaholi abaphetheyo lapha abalanyembeza, hhayi kuphethe abaholi abalenhliziyo ezomileyo mpela. Uthi umuntu angikhwela noma izakhamu zikhuluma, yabo ngingena ngapha ukuphamba nga la mahloni baye bengelawo lokuzwa baye bengiswa ngoba umbuso bawuthatha ngombaba.
Sanibonani Studio 7, ninjani? Hayi, thina siyaphila ngokamakhaza kuphela. Ngizacela ukuphosela nami elami igama lami uSibusiso, ngizalwa eLupane. Ngizacela ukubeka nami kanje ngendaba yakaDube noTambarasha. Yiyo indaba ebengicabanga ukuthi kangikhulume ngayo. Angiboni kubalulekile mina lokhu, ngoba uKambarashi usata ngaphi isinqumo sokuthi akwazi ukuthi amise omunye umuntu emsebenzini. Two, bese uphuthuma kangakanani bese ngazi ehluleka ukulinda kulokhu ze umeya aze afike bese bethatha ngeleso sinqumo abasithathayo bemise emsebenzini. Lokho-ke yinto engibona ukuthi idala ubandlululo, ngoba isisiba namagama enzondo phakathi.
Siyabonga kakhulu ke lokho ngokwethulwe ngabalandeli be-Studio 7 nxa ufuna ukusithumezela umlayelo ulakho ukuthi lawe ke umlayezelo wakho ufake ke kuwhatsapp unombolo ethi 0120246503 18 ungavele uhambe khonabantu ufithizele urekhode usithumezele ke umlayezelo wakho. Sikhangele ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisithupha babulewe ukutshisa okumangalisayo okwenzakala khonapha ke kwele Melika. Ibandla lamademokrasi kwele Melika lithi likhangelele ukuthi umnumzana Robert Mueller wayehlolisisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 uza kwethula ubufakazi obuveza ukuthi umnumzana Trump wephula imithetho eminingi ngokudlelana kwakhe lelizwe iRussia. Izulwandaba lamhla ke sikhangela khonoku kwenzakala ke kobulawayo. Siyakwazi ukuthi kulokuxoxozela sibili okunye okumangalisayo. Siboneleke umnumzana Christopher Dube umabhalane omkhulu uTown Clerk esuswa ke esikhundleni kumbe ngithi emiswa umsebenzi wesikhatshana. Umnumzana Dinashe Kambarami yena wakade bambe isikhundla sikameya. Umeya ke uthe sevela ke kwele South Africa wafika wathi hayi lokhu akwenziwa ngakuhle. Siyabona njalo le bandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lathi uKambarami kazange enze kuhle. Kwasekusithi ke izakhamizi zenza umhlangano lapho ezakhuluma khona. Ngakhonoku zakhuluma okuningi kakhulu. Omunye silaye lapha ngubaba uPaul Themba Nyathi. Baba Nyathi, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gift.
Ye, so ke lapha nxa sikhangela baba Nyathi siyalubona udaba lolu lokuxoxozela okuthize. Umbono wakho mengaphi?
Amakhansela la akhona kobulawayo kathesi, into yokuqala abangayizwisisiyo ukuthi idolobho lelashile labo. Yebo kambe bakhethwa kuma-constituencies, kuma-wards lapha bakhona, kodwa idolobha leli nelama-ratepayers afisa ukubana idolobho labo liphathwe ngokuhlonitshwa, bathole ama-services abawabhadalelayo. Kakho phakathi kwabantu ohlala kuleli dolobho olendaba lobudlwangudlwangu lobo esibubona usenziwa ngamakhansela angazwisisiyo ukubana kungani elapha akhona kathesi.
Singathi-ke sizwile abanye besithi amakhansela la kumele asuswe, kodwa-ke esikubonayo ukuthi bakhethwa phela. Kuyalungiswa njani udaba lolo?
Abantu ababakhethelanga ukuthi behluleke ukwenza umsebenzi abawukhethelwayo, njalo nxa abantu besithi kabasuswe kungenxa yekuzonda okusebantwini, ukuthi abantu laba sebakhethela ukubana bagcine ukuhlonipheka kwedolobha kodwa sebekwenza kathesi kuba lihlazo edolobheni. Nxa besehluleka ukukhangela imbali yedolobha leli babe sebeziphatha ngendlela abaziphatha ngayo, uZulu wakobulawayo ulelungelo lokuthi kabasuke.
Pho bazasuka njani njengoba kukhanyazane kuyahlupha kangaka? Njalo nxa sikhangele sibili udaba lolu lungani phela sokungenele phela ilokal government phakathi.
Kwena indlela ziningi. Okokugcina ukuthi abantu njengoba kule commission lekhethweyo bazayitshelani i-commission kuyini abaza kuthi kwenziwe, njalo kuzakumela okwenziwayo kube yilokhu okufiswa yizakhamizi zakobulawayo.
Singathi wena kodwa nxa sukhangele sibili baba Paul Themba Nyathi, siyakwazi ukuthi walwela ilizwe leZimbabwe ngesikhathi sempi yenkululeko, kodwa-ke lina nxa selikhangele sibili ngokwenzakala kobulawayo, yikwela likufisa yini lisempini ukuthi into lezi zenzakale?
Uyabona Gift, into eqakathekileyo kuye wonke umuntu ongumuntu, one okokuqala yikuhlonipha abantu ahlala labo, yikuzihlonipha yena, yikwazi njalo ukuthi ukuba ngumkhokheli yinto bani. Akula muntu owalelwa ilizwe leli ukuthi ligcine lilibi kangaka lingahlaleki, ikakhulu amadolobha okufanele thina esibhadala ama-rates sithole kuma-rates lawo inhlalakahle eyiyo esiyifisayo. Ukhansela othi umeya ehambe izolo ayekwenza inkalakatha yento ezadala ingxabangcozi efana lale, uzama ukungitshela ukuthi umeya esesekhona bebengaxoxi ngodaba lolu, balulungise basikele thina sonke abahlali khonapha. Ninje so angila ndaba lo town clerk angimazi. Angila ndaba lo kumengo ngabe kusenzakala ngaphakathi. Engifuna ukuthi kwenziwe ukuthi ngitshelwe ukuthi kathi kuyini khona okwenzakalayo. Asho ukuthi bese mpongo ubona sokudalwa into edala ingcaba ngcoza lokungahlaleki kwedorobha. Mina kuyini red pair.
Yes, ifakele ke awugcina khonapho ke utsho lokuthi ubona ngazani kusiya phambilini kumele kwenziweni. Mafishane sibili.
Okufanele kwenziwe amakhansela angcolisa isimo sakobulawayo akufanelanga abe khona.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uPaul Themba Nyathi owalwa impi yenkululeko ekubandla lezaphu. Sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa lapho sixoxa khona lezakhamizi ezijiyeneyo zakobulawayo. Tiyani indlebe lizizwele.
Ye, lingakhuthwa ke ludaba lolu kusasa khonapha ke emsakazweni weStudio 7.
Umongameli Donald Trump uthi amalunga edala le-House of Representatives amane aqabana lawo azonda ilizwe leMelika. UTrump wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe abane laba kumele baxolise ngokuzonda ilizwe leMelika lele-Israel. UTrump uqabana loRashida Tlaib, u-Ilhan Omar, u-Alexandria Ocasio-Cortez kanye lo-Ayanna Pressley. Abane laba bathi uTrump ulenketabechabi afuna ukuyisebenzisa ngesikhathi sokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Okwethulwe nguTrump kusekelwa ngumcebisi wakhe unkosikazi Mercedes Scalab okhulume lentatheli izindaba namuhla. Unkosikazi Scalab uthi uTrump kalabandlululo.
I have worked with President Trump for 2 years and he is not a racist.
Sengisebenze okweminyaka emibili lo mongameli Trump kalabandlululo. Inhlelo zakhe zonke zisekela abantu abansundu labanye.
He's a compassionate man whose policies have focused on the minority community.
Amalunga ebandla lamaDemocrats athi uTrump uzama ukwenza engani abane laba ngabalingazi bebandla leli. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Gary Jackson uthi kuyethusa ukukhulunywa nguTrump.
Ngibona kulobandlululo kakhulu, ngibona kuyikudelela abanye abantu, njalo masinazelela ukuthi abantu laba akhuluma ngabo ngomama hodwa. Angithemba ukuthi ukhona umuntu ongaso zalwane se-America okwaziyo ukuthola izikhundla ezikubo nabomama okube imisebenzi lapho mama laba abakhona. Omama laba abanye bakhona ngama-naturalized citizens, abanye bakhona bazalelwa lapha, ngakho bangama-Americans, balelungelo lokuba lapha abakhona. Just like isizalwane se-South America. Ngakho ubandlululo lwakhe lolu esibona elubonisa lapha lukhomba sovala ukuthi yena njengokwakhe ule nzondo.
Singathi kodwa ke kuyabheda ngani lokhu, ukwenzelani khonokho akwenzayo?
Isiphetho sisazi sibili, kodwa nxa engaqhubeka esenza kanje mbona ngathi kuzaluywa kakhulu. Akekho mbona ngathi iningi labantu abaphila lapha e-America abavele nje okhokho babo bangama-Native Americans.
UTrump ukhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lama-Republicans. Sokho isikhathi khona manje esezomculo. Namhla ke sikhumbula umoyi uJohn Clegg obecula ingoma ezithakazelelwa ngoZulu. Umhlaba wonke jikelele ukhalela umdeni womculi obelodumo uJohn Clegg obhubhe ngeviki ephelileyo. Ubesaziwa ngokukhuluma isiZulu esicacileyo njalo langokulwisana lenketabechabi eyayimemethekiswa ngabamhlophe kwele South Africa. UClegg obelesifo semvukuzane ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamajuma ayisithupha lasithupha 66. UClegg wathi leminyaka elijumi lasithupha wahlangana loSipho Mchunu owayemdala kuye ngomnyaka owodwa. Kubikwa ukuthi uClegg wacela uMchunu ukuthi acule ingoma ngesiZulu. Ababili laba bahle bawelelana basebebumba iqembu abalibiza ngokuthi yiJuluka. Babecula ngesiZulu langesiLungu njalo begida okumangalisayo okwenza ukuthi bathakazelelwe ngabantu abaningi. Ijuluka yakhipha idlaladi yalo lakuqala ngomnyaka ka-1979 kwasekulandela elinye ngomnyaka ka-1981. Ababili labo babengavunyelwa ukuhlabela bendawonye ngenxa yohlelo lokwehlukanisa abantu ngesikhumba. Loba nje bagcina becula endaweni ezinjengamakoleji, emabhawa, ezikolo, ezindlini lezinye indawo lapho ababevinjwa khona ngamapolisa. Kodwa-ke iqembu leli laqhubekela phambili lalolonga amanye amadlaladi anjengelithi ubuhle bemvelo lelithi musa ukunilandela. Ukiyegi lomcunu baphumelela okumangalisayo loba nje ingoma zabo ezaziveza ukuhlupheka kwabantu emalokijini lemakhaya zazivinjwa nguhulumende wakwele South Africa. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1985 ababili laba behlukana sebehambe emazweni amaningi akugqela elemelika, eCanada, Germany lakuzwekazi leScandinavia. Ngesikhathi leso basebethole izicoco zamadlalade ezimbili zeplatinum lezinhlanu zegolide, njalo basebethengise izigidi ezimbalwa zamadlalade emazweni athiyeneyo agoqela eleFrance, eleAustralia, New Zealand lamanye. Ukiyeki babembiza ngokuthi umlungu ongumZulu. Ingoma yabo eyajabulelwa ngabantu abaningi ngethi Scatterings of Africa ekhuluma ngokuhlupheka kwabantu abamnyama. Baphinda bahlabela enye ethi Asimbonanga iyayikhuluma ngoNelson Mandela wayevalelwe entilongweni ngabamhlophe. Kayizange idlalwe ingoma le emoyeni emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation ngaleso sikhathi ngoba kwakuthiwa isekela abantu abamnyama.
Oh, the sea is cold and the sky is gray.
Ukiyeki wathi esehlukene lomchunu wabumba iqembu lakhe ewalibiza ngokuthi isavuka elethula amadlaladi amaningi njalo lahlabela emazweni amaningi. Amanye amadlaladi awethulayo hayi lezihloko ezithi Shadowman, Cruel, Crazy Beautiful World, Hit, Dust and Dreams, Lelithi In My African Dream. Isavuka yethekelela amazwe amaningi njalo yathengisa amadlalade okwedlula amaqembu amaningi emhlabeni wonke jikelele. Iqembu leli lathola izicoco eziningi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kwathi-ke ngomnyaka ka-1993 bahlangana njalo lo mcunu babumba iqembu elithi Yavuka Inkunzi.
Iyo le nkunzi yamakhotshana ayihlabi ngokumisa, zisinkunzi yamakhotshana ayihlabi ngokumisa.
Ye, sizaqhubeka ke ngomculo lo-ke kusasa, lilalele-ke lingavuthi phela. Ye, sibona ukuthi abanye abantu bathini kolapha-ke enkundleni. UJT Dube uthi siyavuka njani khonangapho Dube. Emmanuel Nkusti Ncube uthi ngibukele ngiselusaka baba Dube eZambia. Clemens Dube la uthi morning linjani. Eslinzi Hammon uthi eZimbabwe bantu benkosi, i-$400 sure pho bazaphila njani abantu beZimbabwe. Hayi-ke sosibona kanzani isikhathi sesithovile sibile kumangalisayo. Singakehlukani wathi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Inhlangano isekela ababalisi abafuna ukhalala umsebenzi. Abantu abaningi lokhu bethuthubele ngokwenzakala kobulawayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje, olivalelisayo ngukhiphi Stube.